Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 19 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali engamadola emelika afika phose inkulungwane ezilithumi la 10,000 US dollars luqhubeka lusemlonyeni wabanene.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Ungezwa abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ikokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament.
Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili uyabekwa lamhla kweleBritane.
Umongameli ngasoze enelisi ukuyafika ngenxa yokuthi ulalapha ayakhona emkhosini omkhulu o-United Nations.
Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alithumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eleZimbabwe yilo elikhokhelayo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali ngamadola emelika afika phose inkulungwane ezilithumi ngayinye 10,000 dollars liqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Inkampani yeBlinert Investments yathola itender yokuthengisela uhulumende ama computer amancane awohlobo lwe laptop alikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu 173 okuyimali edlula isigidi esisodwa i 1.6 million dollars. Kuthi enye njalo inkampani yathengisela uhulumende amakhompyutha amakhulu ohlobo lwe desktop angamachumi ayisikhombisa lasichiya kalolunye 79. Ama laptop asebenza kuhle aqalisa kumadola angamakhulu amabili i 200 dollars hachi i 10,000 dollars. Wona amakhulu aqala ekumadola emelika angamakhulu amathathu i-$300 dollars hachi i-$3,000 dollars iyathengiselwa uhulumende. Kodwa umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi bamisa ithenda le ngoba bengavumelani le mali eyabizwayo. Kodwa abanye bathi isiga lesi sibonakale ngemva kokuba kulabanye abavuzise imfihlo yentengo. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela amafasibanda.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Ungezwa abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ikokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament. Thina be-CCC asifuni ukutshayinja sifihle umphini. U-chief executive officer we-parliament nguspeaker ubaba uMdenda. Umdeli wakhe uKenneth Chokuda u-clerk of parliament. Akuna nto engaphuma uSpeaker of Parliament umlomo weParliament engakwaziyo, njalo akulanto engaphuma uParliament engakwaziyo. Laba yibo iziphathamandla zeNational Assembly esithi iParliament jikelele eZimbabwe. Uma sesisizwa ikhompyutha babesebethengisa over 9,000, yona i-ordinary computer ingaba yi-2,000 to 3,000 yimhlolo. Yikho sisithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Kambe ngubani osezabopha ipolisa? Ngubani ozakwenza i-oversight kuhulumende uma i-parliament staff sibolile sidla sivuna lapho abangalimanga abangahlakulanga khona thina asithandi ukuchaya inja sifihle umphini isikhuni sichisa umkhwezeli uepermend kulo clerk of parliament kulo speaker of parliament pele committee ye public accounts lalabo abakhangela amathenda sifuna ukuthi uinkohlakala enjalo ibanjwe esidukwini kusenzela ukuthi kusasa kungabe lokho kuqhubeka abambe tshontsha besidla imali zesizwe sinjenge lo ukuthi la uyavuza buda uKennedy la usebenze kakhulu lo baba uzoma sesibone la uyavuza sesithi umthetho kawuthathe indawo yawo icorruption asithandi wonke umuntu obambeke ngendaba le lamakampani lawa ama briefcase companies aphiwa amathenda kangako ngakabani ngawabo abazibazelayo ukuthi batshontshe basenge inkomo ezingalacha mahlabe zulu sibuhlungu sibambwa ngaphansi sisizwa ukuthi parliament ile nkohlakalo enjalo ngubani ozakhangela echayele executive esingathi oversight yiko ke siyadana sithi umthetho le anti corruption lamapolisa lo attorney general nanti cala mahlabe zulu siyabonga
hayi lati siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo lokhe sikudaba lunye ingcwethi yegcubungula izombusazo umnumzana Angliston Sibanda utshele studio 7 ukuthi udaba lokukhwezela imbadalo ohulumende ibhahile ngabahuquluzi benotho abakuhulumende abasebenzelana lezigilamkhuba
vele lokho kwenzakalayo ukuthi yena abantu bathengisele uhulumende ngamakhompyutha e1 nge9000 into embi kakhulu eveza njalo etshengisa ubusela lobungilimbani obuyinyanyisayo obuyibo obusobenza ilizwe lingayiphambili ilizwe lingathuthuki ilizwe lingaqhubeki ngoba bavele abantu laba abani bangamasela and kube kuhle ukuthi i-treasury i-minister of finance ikubonile lokho ukuthi kule ma-prizes anjalo abaqali kusho ukuthi nje into engaqaliyo ekwenzakala into evele ihlala isenziwa sesibona abantu besiphunga ubona abantu bevuka benothile nje sebezimbinga bengakwazi ukuthi imali bazithethe ngapi kanti bayenza ubungilimbani obunjalo
ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukuthi kuningi okufana lalokho kwama computer okwenzakalayo abantu bengananzelele
angibona ukuthi kuyaqala lokho kwenzakaleyo ukhanya nje inhlala yenza yikuganga okuhlala kusenzakala yokuyikho sokudilize ilizwe ngabantu abayizikliwi nje abangalanhloni kanti bese mphinda ngithi mina uhlupho lusuka lobe khona ulokhe kwabuya izijeso zenotho ezethuleli ilizwe ilizwe leli selithenga izinto emkotweni sokulamarana kuthiwa ngamarana laba omalayitsha labo banibani abagijimayo babe yibo abathengisa izinto lingakhohlwa ukuthi sike sabona abanye bethengisa amamaski bese the protective clothing odelish ngwana befaka bethengisa ngenkalakatha sezimali so into evele ihlale senziwa ngibusela nje uvele bukhona aba angikwazi ukuthi buzaphela sokuthen lo buselo bunje
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II uyabekwa lamuhla kwelebhilitane inkokheli yamazwe omhlaba igoqela lomongameli Emmerson Mnangagwa inqusiwe emngcwabeni lo kodwa uMnangagwa uthi kasoze aye ngoba uzabe elubhekise ngapha kwelemelika emhlanganweni weUnited Nations edolobheni leNew York kodwa abanye bathi uMnangagwa kasoze aye kwelengilandi ngoba uhulumende welebhilitane uthe bonke abazayo elizweni lakhe kumele basebenzise indizamchina ezisetshenziswa nguZulu mathupha ngoba ezokuboleka kumbe ezabantu abalutshwana zilakho ukugcina ziminyana. Umnangagwa yena usebenzisa indizamchina zokuboleka. Ngesizwe okunengi kuphawulwa intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Sibanda ekobulawayo.
Umnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi iBhilitani thina njengebandla leMDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathelen North Province uComrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalwisa uMnangagwa.
Umongameli ngasoze enelisi ukuyafika ngenxa yokuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations, owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into iyabe ikhulunywa lanxa sekufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe besebenzisa izimfa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi wezombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe ukumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo someli weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizi ngalutho njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuyangapha.
Amazi kaNcube agcizelwa ngomnumzana efidlela Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe kufuneral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya efuneral ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi singakhohle ukuthi kumenywa kufuneral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lohulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters abezemisakazi, ukuphatha kabi abezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani lalokho. Ukukumema ku-funeral, ukukumema nje ku-funeral akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile, ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enxusiwe. Ngimele Studio 7 ikhona uEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alichumi ukuthiwa yiwo alokudla okudulayo eZimbabwe kuyilo elikhokhelayo ngesilinganiso samakhulu amathathu lamachumi amahlanu 353%. Elilandelayo ngeleLebanon ngokuyisilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 240%, elesithathu kungeleVenezuela. Uluhlu lolu ngolamazwe alichumi awomhlaba wonke jikelele, okunye amanye amazwe afana labo South Africa, Zambia, Mozambique lamanye awakho kulolu luhlu. Did you see the okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo soluzaqala izifundo zohlobo lwesiChina ezikolo ezimbili iMontrose leNkulumane High School. Izikolo lezi zizafundisa isihlobo seMandarin kuqala ngomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshele umongameli Joe Biden weleMelika ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ziphazamisa umhlubulo wonke wezwekazi leAfrika wangezansi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 injani? Hayi, mina ngiyaphila. Igama uLisiho. Studio 7 bengithi namhlacela ama message avulo bakithi, ngiyacela ngokuthu ngokukhulu ukuyithoba. Ngiyacela kunini ngifaka ama message angavulwa eyekwa nje kanjalo. Ngiyacela bandla, ngiyacela naminike mamela ama uti. Sathanda ukukhuluma lento ukuthi next year sinesifiso sokuthi sokuthi sikhethe uhulumende omusha. Kethe uhulumende omusha manje ngoba yisemazweni asikwazi ukuthi sikhethe uhulumende omusha osebamba bamba lapha nalapha ya, kodwa isokunzima nakhona emazweni eSouth Africa sibuya siqothe. Kodwa into ekhona ukuthi hayi lo umbuso khona lo eZANU PF hayi uyehluleka, kwacaca nje ukuthi uyehluleka kunini. 42 years akusinto encane, abantu bayalamba manje isemazweni, abantu bayalamba nesebenza bayithole.
Seven Studio 7 njani balanda wethu ama record laba utokwa imali yatshontshwa eZimbabwe tshontshwa amapolisa phakathi kiwo lishuthi bengehluleka ukuthi bebamba abantu khwaphana betshontshe emini labo baphakathi bafuna imali anti bakholwa kuyimali okungekhoyo.
Salibonani, salibonani kustudio 7, salibonani. Ngiyabingelela ngibingelela kuChris Gandhi, ngizobingelela kuGibbs Dube, ngizobingelela uNtungameli Nkomo, ngizobingelela loGaina Gumede kumaGumede, ngizobingelela loSithandekile Mhlanga. Igama lami nguThomas Ndlovu, ngiphuma komakwalela village ingaphansi kwakondolwane ePlumtree. Ngite kambuze namuhla kibo bonke sibi laba abavotela iZANU, abavotela iZANU, umuntu maye siyafaka uxa sibili phambili kwegama elithi ZANU, uyabe ethatshiswe yini, ejabuliswe yini into enhle emenzela yona? Ngoba ungakhangela imigwaqo yakithi kathesi from Bulawayo to Tsholotsho akusela thara lapha, sokuluxezu nje. Ukhangela umgwaqo osuka eTsholotsho usiya kwesiphepha sokungamagodigodi, kodwa kuyamangaza abantu beloku bethi ZANU ZANU ZANU, even labakhona khona ngale baloku bethi ZANU 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 ZANU. Kuyangixaka ukuthi umuntu uyabe suka ethatshiswe yini sibi. Mina bengicela sibili ukuthi ikulumnyaka nalozayo sike sizameni i-CCC. Ngiyaphinda futhi, sizameni i-CCC sibone ukuthi yona izafanana yini leZANU. Engani eboreni kuyatshintshwa njani ucoach? Kambe kungahlala kucoach o-1 right eboreni kunapho kulokho kuluzwa ibhora iloku iluza. Hayi bakithi, asitshintsheni ka, asitshintsheni ka. Ngingazi ukuthi ma uvotela uZANU iZANU sibili uyabe uthatshiswe yini. Ngiyabonga.
Sarbonani, sarbonani kustudio 7 abasakaza abasakazela iindaba ezimnandi ezingathatha uhlangothi. Ezimnandi zonke zibuya zidibene nje landelana ubunandi ubunandi. Ucela ukuphendula ubaba lowo othi useCape Town, that means ngapha Eastern Cape. Asuye umqondisi ocelele abantu beZimbabwe ukuthi behlale South Africa ngutshamisa, ukuthi abantu bathatha ezinye izinto besuke sebephendulela kuzokuthiwa yeyo umqondisi we-MRP. Umuntu yena nxa engafuni ukuvotela i-MRP akayeki, akubanjwa nangamandla ukuthi umuntu ehambe eyevota. Isicelo nje esihle, akula muntu awusiyo by force ukuthi umuntu ehambe evotele i-MRP. Kumbe ukuthiwa umuntu ususwa ngodlame, abanye bethi ye-MRP lodlame, wathini thini kwacha kwacima. Hhayi, asekeleni ukukhuluma indaba indaba ezinjalo lezo bantu bakithi nje sina sifuna ukuthi sibambane nje siyimthwakazi senze into eyi-1 eyimbumba ephumelelayo ephumayo khanyela ubona ukuthi umqondisi ngendlela oyiphamisa ngakhona emthwakazi kungayisikho ukuthi ngabe kuthiwa ayisuyumqondisi ngabe manje kade sivele sisebunyameni like manje abanye lokhu besebunyameni abalokhu bengakaphumi thina abanye siphumile ebunyameni sisekukhanyeni ngenxa kamqondisi so zilanizamane ukuphuma nje ebunyameni lingene ebukhanyeni ngiyabonga
bonani sanibonani istudio 7 ye hayi siyazizwa indaba mpela liyazikhipha sibili ye kodwa ke bakithi asihloniphaneni singathethisani asihloniphaneni singathethisani especially abantu bemathebeleleni yekani ukugcikana lingathethisani lingathethisani bonisanani kahle kunzima kwamoshakala vele izinto zamoshakala ye kodwa ngiqondanisa naye umqondisi lapha angazi ukuthi ukhona ongaphendula yini naye khona lapha ngibuza nje ukuthi kanti into yenza ukuthi umqondisi yena engangene ekhethweni kuhamba njani abanye kabasamthembi lokuthi mhlambe uzimisele kumthwakazi noma umuntu wathunywayo kanti kuyenzakalani sicela liseluleke khonapho mhlambe into esingaziyo ukuthi ke yena mavele equma ilizwe liqunywa ngokuthi umuntu uyaliquma engangeni yena ekhethweni kuyabuza liquma njani kanti abantu baza kulandela njani kusuke kungabonisi ngicela ukuthi khona lapho lathi lisifake endleleni mhlawumbe yithi esingaboniyo olo nxa uqunywa ilizwe umuntu kangeni ekhethweni njengoba kulo khetho nje umqondisi akekho lolo lukhetho olukhona kuhamba njani khonapha ke seluleke khona lapho
salibonani 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 livuka njani izulu kandaba ngiyakhulumisa ngiyakhulumisa lapha okhulumisayo ngumoses moses mdimba from Binga laphana ekariyangwe ko chief shansali ngiyakhulumisa bafowe ngithike ngikhulumise nje kuphela makuseni angaka ngiyabonga thwala umba kaphathi la ndale kuthi njuje mulule milwangu ilwa jitonga andi andisha kuambusha kaphathi movie indebele ndino lindala umba kaphathi nasha asili zugwa udio yangei njendo kuphambeko mubusho nto kwangu ya ibwa ino ndile mubotswana mwendebede khaboroni nse khaboroni botswano kwa manje njengoba liyazi nani ukuthi ilizweni lakithi lakwe Zimbabwe hayi lifile imathebelele ndikayikhangela imathebelele ndi always ikhangelelwa phansi akula ntuthuko akula msebenzi kobulawayo so sithwele nzima bakithi yikho sabalekela kwale Botswana ngiyabonga ukukhulumisa thank you
Studio 7 ninjani thina siyaphila ya nathi siyacela bakithi nifunde umessage wethu siyacela ngokukhulu ukuyithoba mina ngisathanda kuphawula lana kuthi nathi sinje semazweni abantu siyathanda ukuthini ilizwe lethu nani be right sibe nemisebenzi kanti khona uma kungabusa ibandla elilodwa ibuse for the 2 years ngalokho phezu kwalokho kubonakala ukuthi lahluleka nje nokuthi ikwazi nje kulungisa noma yini njengaloyo yena othe ungena kwahle kwaba worse kwavele kwabheda yonke into lo ungene ngo-2018 manje ku-3 years naleyo angeke sithi 4 3 years akayenzi next uhluleka ngisho noma yini khona lokho abengithanda ukuthi ngikudlulise ukuthi ake kunikezwe omunye naye kuyezami nje ikunikezwe nje i-3C eke izame sibone ukuthi yenza
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki kumbe ukusithumela imilayezo esingathi thina iphehla udlame kumbe inzondano. Kwezemelika, amabutho akwele Ukraine abikwa eseyiwo aziphethe kuzigaba eziningi zalelo lizwe kulandela ukuxotshwa kwamasotsha akwele Russia kulelo lizwe. Kodwa ingcwethi zempi ezakwele Melika ziyakhuthaza ukuthi amabutho akwele Ukraine angasuki alibale abone ngani impi isiphelile ngoba ele Russia lilakho ukuzabhomba ngamandla. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia useke wakubeka sobala ukuthi uzaqhubeka ngokubhomba ele Ukraine. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbona ngani impi kumbe ngithi kungenela kweRussia eUkraine so kungene kwenye phase entsha kakhulu ngoba ungabona usiya empini ugaina iterritory and then usiyiluza leyo territory kusuka kube nzima ukuthi uyiregaine futhi njalo le morale yamasocha akho ayiseyiwo. Angiboni ukuthi Russia izaqhubeka izama ukuthatha ama-territory lawa akhulunywayo kumbe ukuthi ngesilungu kulalokho kuthiwa boots on the ground. Angiboni bebuyela kulawa ma-territory asethethwe. Ngibona ngombono wami sebezazama ukuthi bebhombela kweli khatshana. Ngibona ngikho i-strategy asebezayisebenzisa kodwa kuyatshengisela ukuthi impi le ivele yona ayisekho popular kangako khona eRussia. Khonoku ukuthi Russia ibiluza ama-territory umabutho e-Ukraine angaqinanga kakhulu asupportwa kwesi sikhathi langabantu nje abavolontiya abavela kwamanye amazwe. Kuyakhanya ukuthi hhayi ele-Russia liyehluleka kulokhu ade lizama ukukwenza. So ngombono wami hhayi kangiboni bezama ukuphenduka bethatha ama-territory la sebaluzile kumbe bezama ukuphusha kwezinye indawo ukuthi bethole ama-territory amanye. Ngibona ngani engxenye i-phase yempi leyo invasion leyo siyatshintsha sebezazama ukuthi bebomba kweli khatshana.
Ubona ngani abantu bakwele Russia bengagcina bemhlamukela yini umongameli wabo uPutin ngenxa yendaba le?
Impi leyi ayisekho popular even lakho eRussia. I think abantu abaningi beRussia sebebona ukuthi kwaba liphutha ukuthi uPutin ayengena kwele Ukraine ngoba kwi-expose kakhulu amandla kumbe ngithi amandla angekhoyo kwele Russia. So I think it's not nxa sibheka ukhanya sebebaningi abantu eRussia asebephuma bekhuluma bekhonona ngokungayenzi kuhle webutho e-Ukraine njalo abaningi sedawutha khona ukuthi alivele kuyini wawuvele kulandwa khona e-Ukraine. So umbono wami mbona ngani bakhona abantu asebezaqala ukuthi bethene against uPutin ngoba ukhanya hhayi impi yakhona isithathe isikhathi eside. Bona babecanta ukaba yinto yabengena bephume eqede masinyane kodwa mbona ngani ayisiyimpi leyana engasekho engasakhwabithwa ngabantu baseRussia. So hhayi ngombono wami mbona ngani sabona anto abaningi bephuma bekhonona njalo bethena against uPutin.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama-laptop computer ngemali ngamadola eMelika afosa afika phose inkulungwane ezilichumi ngayinye, i-$10,000 luqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Ibandla le-CCC lisole kakhulu kona lokhu ukuthengwa kwamakhompyutha ngemali eningi kakhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi silaleleni njalo ezinye indaba lamhlanje kusihlwa ngo7 PM kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.